So we see card descend about VOA in the valley.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku 17 kwenkwezi 2021 uChris Gandle. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yebhethu likaZulu iphawule ibhakane lesikhumbuzo sabantu abangamachumi amabili lambili abavalelwa endlini bachiswa livuyo leGugurawundi ngomnyaka ka-1983 eCholocho. Amagqwetha kahulumende akhangelelwe ukwethula amaphepha okuphikisa isinqumo sokwalela umholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba ukuthi aqhubeke emsebenzini.
Kanti vele kuzanywane, into nje yokuchitha isikhathi.
Izakhamizi zeCowdery Park zikhala ngentuthu evela lapho kulahlwa khona izibi engozi mine eyomlilo osuwehlule ukucitshwa ngabogatsha lwe-fire brigade.
Onguye oqalise lowo mlilo akulaqiniso, kodwa siyanazela indawo leyani ungayinazeli engozi mine, kulabantu abahlala khona phana around.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zezigaba zeMandebeleni ebhethu likaZulu izolo iphawule ibhakane lesikhumbuzo sabantu abangamachumi amabili lambili abavalelwa endlini bachiswa livuyo leGugurawundi ngomnyaka ka-1983 eCholocho. Bekulomcimbi owenzelwe emangweni weMakhonyeni duzela lapho okwathiselwa khona omama abangamachumi amabili lanye lowesilisa oyedwa. Amanxiwa omuzi lo owathiswayo elokhu ekhona. Isikhumbuzo lesi silelitshe elilamabizo abantu okuthiwa abanye babo babulawa abantu babo bebakhangele. Amagqwetha kahulumende akhangelelwe ukwethula amaphepha ukuphikisa isinqumo sokwalela umholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba ukuthi aqhubeke esemsebenzini. UMalaba umiswe umsebenzi ngomgqibelo isinqumo lesi ngoba yenelise iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa 70. Kodwa umphathintambo wezemithetho umnumzana Kazembe Kazembe wethule umbiko ngolwesihlanu esidla amalahla esithi abahluli abethula lesi sinqumo bathengwa ngamazwe angentshonalanga. Kodwa ingcwethi zomthetho zithi kuza kuba nzima ukuthi lesi sinqumo sigenqulwe ngoba abahluli abazahlulela lolu daba labo bayingxenye yalolu daba. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kanti vele kuzanywane, into nje yokuchitha isikhathi. Abantu abafunda umthetho banengi, amajudges akwazi ukwenza ngendlela efaneleyo manengi, kanti uMalaba ungezelelelwana iminyaka wagcinwa kwaze kwaba phakade abantu bebanengi kangaka abafundileyo abalolwazi bokuphatha umthetho. Asonto edingakalayo layo, uMalaba uzifaka phakathi kokuthi aziyangisise ngezinto ezingelamsebenzi, befanele aphume nje ayezilimela ngekhaya. Usenzile lokho okuhle le ungakathandakaliyo, isikhathi sakhe sanele uku-aphila uhulumende ulele ulungelo lakhe aphila. Kodwa akwenzi ukuthi noma yisiphi isinqumo esizaphuma akwenzi kube kuhle ukuthi kudlalwe nge-constitution kusenzela ukungezelela iminyaka yabangane. Constitution serious document efanele ihlonitshwe, ingabe itshintshwatshintshwa ngezikhathi abantu abathanda ngazo, okucina kusenza ukuthi icine ilulalezekile. Akuhlonitshwe umthetho, njalo nxa izatshintshwa i-constitution akulandelwe indlela okuthiwa ifanele itshintshwe ngayo. Ababale i-constitution abantu, itshintshwe ngendlela okubhalwe ukuthi kayitshintshwe ngayo hayi ngendlela upresident afuna ngayo kaso constitution upresident hayi ngendlela umalaba afuna ngayo kaso constitution hayi uparliament indlela efuna ngayo kayisiyo constitution iconstitution iconstitution kayibalwe ilandelwe
ngokubona kwakho ubona ngani bazaphumelela na ukuthi bagenqule isinqumo esithethwe ngomgqibelo
Asikwazi ukuthi bazaphumelela kumbe bazakwehluleka eZimbabwe kulanto ongathi wena izakwenzakala akufani lokuphuma lokushona kwelanga eZimbabwe kugcwele izimangaliso kwenzeka lokho ngeke ukucabanga kodwa ingozi kuza kuya ngokuthi wena amajaji azihlonipha kungakanani ahlonipha kangakanani umthetho kungalandelwa umthetho kumele kuphumelele lokho okuqondileyo hayi okulahla abantu ngakho ke kasikwazi ukuthi kuyabe kuzahamba kusiya ngapha kumbe kusiya ngapha sesizalinda sibone ukuthi uhulumende uphikise sithini bese sibheka njalo kodwa angazabe uhulumende uyawina ecourt nxa ewina kurongo kuyasala kurongo ukuwina ecourt kakwenza into ibe right iyasala irongo injalo uwinile ngakho ke kubi kakhulu ukuthi democracy edalwe ezanywa kwakhiwa iphethwe ngalindlela iyagwazi iyabulawa igugu round kayiphelelanga kuphela ngokubulala abantu eMachibeland ichobodisa kwayona iconstitution le kade ifanele ukuthi bayi
Umbuzo wami wokugcina ungasitshela ukuthi isinqumo esithethwe ngomgqibelo lesi siyatshengisa na ukubana imithethwandaba yeZimbabwe ikhululekile njalo ihambisa umsebenzi ngokuqotho
hayi kasitshengisela kancane baba umsakazi iziningi kakhulu izinto ezenzakala eZimbabwe ezimbi kakhulu sisadinga kunje ichamba kwe-report esifuna ukuthi iphume uhulumende izinkantolo zala ukuthi siyiphiwe leyo report yechamba kwe-commission ziningi izinto esifuna zihlonitshwe amalungelo abantu lakho konke lokhuyana izinkantolo ziyavimba azizimelanga lakancane zingaphansi kwezanu izinkantolo ngobukhulu bazo amajaji ngobuningi bawo kodwa ayatholakala amajaji njalo ahlonipha umthetho ahlonipha amalungelo abantu ngakho ke lisaka elilamagwili abolileyo lamagwili amahle kodwa phakathi kwesaka lelo abaningi abolile kuselomsebenzi omningi okufanele kwenziwe le judgment ayitsho la kancane ukuthi izibaphe emthethweni lemthethwandaba iyahlonishwa umthetho awuhlonishwa iconstitution ayihlonishwa lemthethwandaba kayihlonishwa kayikhululekanga njalo
lo ke ngumnumzana efidlela ncube ingcwethi yecubungula ezombusa azwe ubexoxa icingweni le studio 7 ekobulawayo ugaja lwezempila kahle lubika ukuba abantu ababanjwe igciwane le-coronavirus kumanani ethulwe izolo bayisithupha nje kuphela njalo akula ngitsho loyedwa ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lolu gatsha luthi abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kumanani ayizolo bedlula inkulungwane eyodwa 1790 okulinani eliphansi kakhulu asebehlatshiwe elizweni jikelele sebesiyafika inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 581,625. Izakhamizi zelokishi le-Country Park zithi sezithwele nzima ngentuthu evela endaweni yokulahla izibi engozi mine okulomlilo osuwehlule abogatsha lokucitsha umlilo abe-fire brigade. Abantu abadubekayo sebakha izindlu bucwadlana lalapho okulahlwa khona izibi wenzela ukufuza bedinga okungabaphilisa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uze sizwe okunengi ngalolu daba.
Well, sithole ukukhonona kuzakhamizi ezilala e-Country Park phakathi kweviki ngikhumbula kusho ukuthi bekungomvulo besithi ukuthi bathwele nzima ngentuthu kanye yabahitsha elokitshini khona ngale. Sananzela ukuthi imlilo leyi sasesidingisile ukuthi bani umlilo wakhona uvela ngabasi yodwa hayi umlilo lusuke engozi mine ngale lapho kulahlelwa khona izibi. So-ke kulapho kulo hlupho khona kodwa ukuthi onguye oqalise lowo mlilo akulaqiniso kodwa siyananzela indawo leyani ungayinanzela engozi mine. Kulabantu abahlala khona phana around sithemba yibo ngabona abathi abantu be-council sebetshayise nayo sasebelahlesebetshisa lezo zibi. Kuyikho esikucaba.
Sizwa kuthiwa selike labiza abacitsha umlilo abe fire brigade kodwa kabahambanga. Kuhamba njani? Bathi kuyini okubangela ukuthi bengayicitsha umlilo lo?
Well, sike sezwa sithola imbiko kwabahlali bakhona ngalo ukuthi kubonakala i-fire brigade layizama ukuzocitsha. Kodwa ngenxa yokuthi umlilo lukhanya busuchakile indaweni ngoba kutsha izibi zenzana ezilahlwa khona ngale emara. So umlilo busumkhulu kangaka ukuthi i-fire brigade ngabona layo. Ibisadinga amacebo okubana ingene njani yocishe kanjani. Engxenye yikho abaqine sebebuyele emva besiyazama ukuthi bacabangise ukuthi bakubambe njani. Kodwa sizwa ukuthi umlilo lusu under control. Engilethemba lokuthi engxenye lamhlanje sange sithola umbiko kodwa ngilethemba lokuthi bathi hayi le ntuthu nxa unanzelela ayisakhanyi ngoba ivele intuthu ekhanya usibili isiba years phezulu. Esilethemba lokuthi engxenye kathi esi under control ngabona i-fire brigade layo ibuyela amanye amacebo okubana iwunqande lomlilo ukuthi ungaqhubeka usiya phambili.
Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sizwa kuthiwa seliqoqe ukuthi liyocitsha umlilo lo. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani, lizawucitsha ngani njalo njani?
Well, izakhamizi kakhulu ezeCountry Park zikhona ezinye ebesezithe zona. Nga kusiba lokunzima ukuthi lumlilo ucitshe kungangcono ke lazo zincedise ekucitsheni kwalumlilo. Zona zizasebenzisa indlela eziningi ezijiyeneyo ngabayathi bethu bangabantu abalezimota. Besithi bangathwala inhlabathi ukuthi bawukhathe ukwenzela ukuthi inhlabathi libe ngafika bayifake. Kube indlela yokukhontrola umlilo ungaqhubeka uchaka usiya phambili. Kade kuyindlela kade sebecabanga ngayo izakhamizi ngoba zisithi zona zithwele kanzima ngentuthu khona ngale. Zinanzela ukuthi intuthu iyingozi empilweni. Niyabo iyakhula abantu abalama asthma bengalo belo hosha intuthu liyana kuba lengozi. So umcabanga ukuthi abantu balethe izimota zamarola abalamarola bazama ukudinga inhlabathi bayazama ukufaka khona phana ukuthi umlilo ucitshe kodwa ke sizwa ukuthi hayi umlilo lowu kanye ngathi sebewu-athendile silethemba lokuthi engxenye kusasa ngomlilo ongabe usucijile kodwa ke sizathola ukuthi umbiko ogcweleyo kusasa ngomvulo.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC.
Selidumela eMansumpeni kwezokhetho lomnyaka ka-2023. Amabandla ezombusazwe esemadasadasa ekhankasa. Kodwa kucele lamabandla aphikisayo lokhu echinxa isililo esifanayo minyaka yonke esokuhlukuluzwa, ukungaphathwa kahle ngamapholisa, ukungaphiwa ithuba lokukhankasa lokunye. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mthulisi Hanana wabaleka elizweni esethwaliswe nzima ngabantu abangaziwayo. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani ukhetho oluzayo.
Ngokubona kwami lukhetho olukhulu kwedlula ama elections esike sahlangana lawo. Lokho kungenxa yokuthi sibona uhulumende wethu esiba nguhulumende olochuku, uhulumende wamasotsha. Angiboni ukuthi uhulumende lo nguhulumende ongavuma intando yabantu kumbe intando kaZulu. Nguhulumende ofuna ukubona izanu benqoba kulolu khetho ngazo zonke indlela. Yikho ubona ukuthi bonke kade bengani bayaphakamisa amazwi abo bephikisa lokhu kwenziwa nguhulumende. Bake bavalelwe emajele, abanye bakhona bagijinyiswa, laminye ngomunye walaba abagijinyiswayo. Silo hulumende onguntando kayiphikiswa. Kangikholwa-ke mina ukuthi uhulumende onjalo nguhulumende ongahlonipha intando kaZulu. Okungakho ukuthi wonke umuntu ongaba sithi yiproblem kumbe ongafisa ukuphikisana laye bazazama ngawo wonke amandla ukuthi bamsuse endleleni ngokumbopha, ngokumbulala, ngokumhlukuluza noma ngaziphi. indlela lulukhulu ukhetho sikhangelane lalo
ubona amabandla aphikisayo ubona engaye kumele enzeni ukuze aphumelele siyazi ukuthi bakhona bathi kumele abambane kodwa ke sikunzima ukuthi abambane kukhona yini okunye abangakwenza ukuthi baphumelele kukhetho
okumele sikuvume ukuthi amabandla aphikisayo ukuza nqobe vele kumele baqale babone ukuthi sitha sokuqala kumbe umuntu onguye ngumbandlululi libandla lonelikhona lababulali zano PF okumele sikwenze kumbe bakwenze abakusukumbusazwe kababambane ekuncintisaneni isihlalo sikamongameli ngapha phansi okunye kumele bakwenze ukugqugquzela abasekeli kanye labantu izizalwane zeZimbabwe zonke jikelele ukuthi zibhalise ukukhetho lokuvota ngemva kokubhalisa zibonakale izizalwane zeZimbabwe zisiyavota ngoba nxa singavota sibanengi ubugwelegwele esijalo kuzwa kuthiwa buyenzakala nxa kubalwa amavoti kangikhulu ukuthi buzaba bunengi so amabandla aphikisayo kawaqala ukulungiselela ukhetho kathesi kudinga izimali ezifunakalayo namakhandidate lento ezinjengazonezo ukwenza kube lesikhathi eside sokulungiselela kungabe yinto elungiselelwa nguvumbuthuthu kumbe ngesivuka mpunzana
bakhona sebesola inkokheli yamabandla ezombusazwe ebalisa umnumzana Nelson Chamisa abathi kungani umadolonzima uthini wena ngalokho
into zombusazwe bayithi kazilamnikazi akulo kumele asole omunye ozwa ngani omunye kuyamsinda la ekaphakame ahola abantu enze lokho abona ngani kuthiwa khona kungakhulula abantu bayithi angikholwa mina ukuthi ikhathi ezisikhathi sokuthi sithuzibane kayenzini kumbe uyenzani nxa abakhona ngibasola kangiphakame mina ngiyenze khonoko emfuna bakwenze akulamuntu obanjiweyo uzana ngizothi abantu abangavotiyo banengi ukwedlula abantu abangavotiyo banengi ukwedlula abantu abasemabandleni ombusazwe okuthi ukuthi noma uthamise ngenzani banengi abantu abangekho ngaphansi kwebandla leMDC abadinga ubukhokheli abadinga ukuholwa yikho nxa mina ngingasuthiseki ngobukhokheli bukaThamisa olebandla lakhe lengasolalami lami kangiphakame ngivule lami kumbe ngibuye lecebo embono ukuthi ngakhulula lingakhula abantu bakithi aso sikhathi sokusholana isikhathi sok ngedisana lapho kumbe nguThamisa kumbe ngumabuka wezaphu kumbe ngubani waliphi bandla abantu bakithi kaba bancedise ukuthi lapha basilela khona ngoba bangela amandla khona sibancedise
umnumzana Mthulisi yanana ngolwela ilungelo likaZulu wabaleka elizweni esethwaliswe nzima ngabantu abangaziwayo okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo iphepha ndaba leHerald lelodaba lokuthi iziphathamandla zogatsha lwezimota olwe-VID ezintathu ezedolobho leKaroi zilokhu zivalelwe esitokisini abathathu laba babikwa bapha izitampa zokufundela ukutshayela abantu abebehlulekile emhlolisweni ngoba befumbathisiwe iphephandaba lobulembu leNewZimbabwe.com libika ukuba kulokwesabela ukuba umkhakha we-coronavirus ovela kwele India osekubhubhe inkulungwane lenkulungwane zabantu ungaba usukhona edolobheni leKwekwe ngoba kulomunye umlisa obhubhileyo ngemva kokuhlangana lomntwanakhe obevela kwele India okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
ekuseni enhle basakazi besitwe 7 kanye labalaleli bonke mina ngikhulumayo ngifuka khumalo ngokuzala ngizala ejotsholo elubhane sakazi idaba oluhlukumezayo lidaba lokuhlukunyezwa kwamalayitha ukuthi bengaselayitha impahla kungena amabhasi for uzuko angazi ukuthi why abantu besindebeleni behlukunyezwa kangazi but into esuke injabulise inye ukuthi ibridge lasebotswana zambia livuliwe sizakhona ukuthi singene via botswana singena ezambia singene ezimbabwe because ibridge lasivalele because singamaNdebele sokuyindawo yamashona lenda awasasifuni bathi singindebele sibesithathele iBay Bridge mathi ayiseyimathebeni sibemashona sibesithathele vele ngavela ngabona sokuqalene ukuthi ilizwe bani eliyitipoti ngahle ngavela ngabona ukuthi lana sizobhoyela phakathi okwamanje abantu bamakhulu babhoyela phakathi abantu abasebenzi kobulawula umsebenzi ngavela ukuthi sizobhoyela phakathi ngavela ngabona ngaphuma ilizwe liyana akuseyilizwe liyana kungcono sinqume lingabe iyitipoti sinqume phakathi sizimele mthwakazi sizimele siyekele abantu balaba sizimele singumthwakazi sivotele umthwakazi ephambili siphume kwidipoti yaseZimbabwe siphume kwidipoti singabhoyeli phakathi asizimele mthwakazi amandla ngawethu mthwakazi
kasazi kinjani okukhuluma ngubhongabeswave hayi into ezala kwelakithi hayi zincindezele kakhulu uhulumeni lo yancindezela kakhulu asoze sithule kumoshakala asoze sithule kumoshakala abantu bakithi konke nje amaphatho nala sengikhulumela kumaphatho MDC le MDC kuyafana into zezani into zezani zonke lezi into zezani bantu besindebele azizameni bantu bakithi mthwakazi asimeni sizameni ukuzimela ilo isadlela asishumayela njalo azizameni ukuzimela bheka manje ubo-Bay Bridge ubupopo Plumtree bagcwalisa amashona pha emaboda bheka even namanje amalight abahambi amateksi ahambi yabona uhulumeni lo vele uyalwa yimpi le yimpi trade yimpi ehamba phasevika yicorona yabona kuvika yicorona but kubulawa abantu andakanda yabona into le ibuhlungu kakhulu kubantu bakithi ibuhlungu ibuhlungu lento ezala ake nilekelani namashona esizizamele ukuzenzela into yethu ma bezama ukuthi bezovota bezama ukuzovota sakungavungaavotwa angcono kume konke kume kuthi ngci hawu e bantu bakithi liyabona nje ukuthi sincindezele kanjani la bantu bakuncindezele babhathekile zabaleka babaleka bashonale bashonale bona bayebabathaphuzelilibafuna izandla zabo bazifake yonke indawo thina asilajansi ayikhona mina kubona ukuthi ekuqale ngangiyalo divide lelaiezphela even inkosi ukuthi sifake ilozeni inkosi yethu laphana ibe bayala yonke into yakhona kanti mayesenzeni hhayi ene lokhu kuzobangela udlame vele sathi mina vele into lethi wese singakhona sathi thina vele sizokuliwa vele sesingasancenge manje yabona okwamanje sisakhuluma kodwa la okuyakhona vele sisemsindwenile manje angeke sivume le nto abasenza yona bahlukumeza labantu laba bahlukumeza abantu beharari labo katele ibona emabhoda yibo kuphi kuphi yibo esifoniseni yibo nesi kwapha kobulawa sungulatshwa ngamanesi ethu azwi language yethu balapha lesiwerewere zabo asizwa lokuthi bathini lapo amapassport babhala amagama amanga laphana lokhu esithule manje kwamanje no that is enough hawu sikatele MDC wathi wathi zami lokhu ukuvota dodi lokhu asifuni ukuvota vele asekeleni ukuvota lokhu akusisiza kusisize kaluthi instead kuncindezela wesi ngike sithule kunini abantu labo bezenzela sikatele manje
enjani msakazi omuhle siyabonga uhlelo oluhle bese ngithithi kati iZimbabwe sengekamnangagwa yini yedwa lezani ubhebhu angoba sithole kanzima ngala madoda ma unkulunkulu ababone bakhangele ebahawukele njalo umbuso ngamazolo esebesebenzisa umonzora umthengisi lo Thokozani Khube ngabathengisi bonke labantu bafuna ukuthatha abantu babavisele kuzanu manje thina sithi bhambili lo chamisa chata
linjani khona ngapho ngasemelika likhuluma nojoni heyi hhayi eZimbabwe ngikhuluma nisebuTswana la hhayi into yeZimbabwe hayi kuyabotshwana kuyatshaywana kuyenziwani abantu bayacatshiswa kambe shuwa singahlala endaweni enjalo khonapho sibalekele khonokhu ukuthi siyakhathazwa sikwazi nokuthi senzeni kathezo osisidiya jimbiri labobani bayangeniswa emajele okungenancedo ukufuna ukuhlukuluza abantu nokuthi abantu behlale besisaba kuphela bonke abantu bengavide bandla balisekelayo ukuphikisa uhulumende kamnangapho thina vele asimfuni akaze ayenzeli vele sina sikhathilayo sinobananini akhohlwe nje ukuthi vele singathi thina umbe siyacabanga ngayo uzabona laye ukuthi uza kwenza njani kodwa ilanga lokugcina likhona vele selilikhona seliseduze unkulunkulu kadakwa yinto okumele bebeyazi abantu bezani ukuthi bangaze benzeni omgwadi ungathi uyakhuluma ukuthi hhayi lapha kunje lapha leyapileza so ezekhulume siyale umuntu obusayo akumelanga akhulume into enjengayenaleyo kumele ukuthi alaleli into ekhulunywa umuntu aqondise amtshele ukukwenza ukuthi hayi lapha kumele sponsor senze swatch ukuthi utshele umuntu ukuthi hawe na hey kwathi ntini kade sithi abantu abasebutswana abahambe bekwelisa inkomo uJohn xa isijo njalo athi bavala imisebenzi ukuthi abantu bedube yikho abantu bephuma besemazweni ngenxa yabo hayi ukuthi ilanga lizafika mangaze bezeni asazi mangaze bebopha abantu bezeni betshaya abantu bebulala abantu besenzani kodwa kuzaphela umgabo wayebusa kwaphela kungaphi kathesi labo isigudu savo sikhona bazahlakana lazo anti kathesi kuseseyisikhathi sabo sizafika isikhathi sokuthi siphelile sekungesabantu ngikhuluma nisebutswana lapha yimjoni ngiyabona.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, intengo yamafutha ezimota emadolobheni amaningi elemelika isithe xaxa, njalo kwezinye indawo amafutha la ayasilela kulandela ubugebengu obenziwe izikliwi zobulembu ama-hackers. Izikliwi lezi zathatha imininingwane yenkampani elempompi zamafutha la, zathi nxa zingaphiwanga imali azisoze zivule impompi lezi. Inkampani ye-Colonial Pipeline ibikwa yaze yaphetha ibhadala izikliwi lezi imali engaqanjwanga ukuthi imalini ukuze impompi lezi zivulwe ngemva kweviki eyodwa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika eTexas okuyikho okuqala khona limpompi, umnumzana Rafael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye baba, kanti hayi sizwile sibili ngokuhlaselwa lokho okwenzakeleyo khonokho okuthiwa yi-hacking, lokho bengathi bayadingadinga ukuthi kumbe kungaba ngubani okwenzileyo, kumbe yi-Russia kumbe yilaba abanye, ngoba kulempi sokusiba lempi yona lezikhali bese kuphinda kube la yona le impi yokulwisana ngokuthi umuntu angene ku-inthanethi akuphambanisele izinto zakho. So-ke izwa-ke sibili, kodwa-ke kukhanya ngathi nxa sisizwa ichaye kakhulu emazweni langaphezulu ngapha e-east or i-eastern coast kusiya phezulu ngale, thina ngapha ngakithi esingathi siyakunanzelela ukuthi i-gas price i-pump isikhwela, iyakhwela iyaphezulu ngendlela ebesingathi singathi nje last week bekungathi i-pump ingcono, kodwa kuleli viki esengathi ifuna ukufika ku $3, $2.99, $2.98 a liter. So-ke yikho esibona ngathi kuyasithinta thina ngapha ukuthi i-price isikhwelile. Kodwa-ke yona ngokwayo ukuthi kuma-gas stations lapha le ndaweni lapha etholakala khona, hhayi isesekhona sibili, akulala ama-lines lana awukuthi abantu kumbe engxenye bakhanya bethenga nge-panic njengalokho abakwenza nge-corona qalisa. Kodwa-ke hhayi yikho esikubonayo ngapha ukuthi thina sesichaywa i-price ukuthi iyaphezu, kodwa kisenziwa yikho khonokho i-news zonezo ezikhona ngapho eze-eastern coast.
Lona udaba lolu olokuthi abantu bona labo izigangi lezi ezingena ebulenjini zithi zifuna ukuthi zibhadalwe imali nxa zingavezanga imfihlo eziyaba ziyithole ngokuyenza lokho okuthiwa i-hacking.
Ye, abantu bakhona sekungathi ukuganga kwakhona kuyaphambili, ngoba mbona ngathi kuzaba ngokuqala ukuthi lama hackers akhanye e-communicator lo hulumende e-demanda ukuthi afuna ukuthi abhadalwe. Angithi sasengathi sikuzwela kwamanye amazwe lokhu, sikuzwele enxenye nxa kubanjwe umuntu kumbe nxa kuthethe umuntu kumbe
ngaphandle nxa kuthethwe. Kodwa ke nxa sesizwa sebe ngathi bakhuluma bona ama hackers sebesithi uthi silithi buyisana imali engaka. Sekungathi ku izinga lakhona liyakhwela liyaphezulu noneli elama hackers leli. Asaziye ukuthi inext baza kuthini. Baza kuthini ngoba asikaze sikuzwe lokho.
Lo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni sedolobheni le Houston esigabeni seTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso yebhethu likaZulu iphawule ibhakane lesikhumbuzo sabantu abangamachumi amabili lambili abavalelwa endlini batshiswa livuyo legugurawundi ngomnyaka ka-1983 eCholocho. Amagqwetha kahulumende akhangelelwe ukwethula amaphepha okuphikisa isinqumo sokwalela umholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba ukuthi aqhubeke esemsebenzini. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.